Lapha kunzima ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo bengizakutshela ukuthi ube ngasazabuyele, you know, and futhi ngifisa ukuthi angabuyele kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona angithembi angagcine ebuyela sibili ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la ngoba umuntu lowo sewabulayo uzenzela umathanda futhi kubona laba abancintisayo ongaba la mandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphele umuntu ngoba and futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona katest akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni i-nomination ngobani kodwa yena uTrump ose abantu abaningi la laba bamsupporta ke basamsupporti katest ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le-trade war, you know, i-America i-trade kakhulu le-China so sebulela amabhizimisi amancane la makhulu ikakhulu ama-farmers okuyewa ibhesi yakhe so kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibhesi ayelayo kayiselayo njengakuqala
uyabona izizalwane zezimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha emelika ekuvoteni
engikwazi kakhulu lami futhi engikwenzayo ukuthi singena kakhulu nxa sekubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe la ama-cities avele ngenxaya ngawo iphathi ethize let's say uhlala endaweni ze-republican njengathi lapha e-indiana ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hhayi kalina hhayi vela kula chance kakhulu but kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lot kuma-presidential but kuma-councila lani hhayi mina lami isebele ngakutshela iqiniso mphongo ufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.